Zara Chris kuningi esikubona leyo lapha inxa ukuthi uqala lokubulawa kuka mnumzana uGeorge Floyd ebulawa mnumzana uDerek Chauvin engibona kakhulu lapha ukuthi kubandlululo lolu esibandlulana khona ngesikhumba ukuthi lo muntu omnyama lo ngumngisi luyavikelwa lukhona sibili njalo bayazama zonke indlela ukuthi lanxa kubonakala sobala ukuthi hayi umuntu lo wenze leli cala kumbe uphathe omunye kabi kubonakala ukuthi uyamzonda ngokuthi ibala lakhe linjani kuyazicacela laphana ukuthi hayi inzondo bazama ikhona njalo bazama ukuyifihla bazama ukuza lezinye izizathu ezokuthi kungabe kuyini okwaba yintelela yesenzakalo esibe kangaka esaze sathatha impilo yomunye ngibona ngathi futhi laba abamlweleyo amagqwetha kaba alwela uDerek Chauvin abazama ukumvikela laphana ngokubona kwami i-information ekhona kumbe ngathi nje osokuveziwe ngokufa kwakhe laphana kunzima ukuthi ulwela umuntu vike ukuthi ngabe uChauvin nguye wabulala umnumzana uFloyd
kodwa bona abamele umnumzana Chauvin bethule ubufakazi bokuthi umnumzana Floyd wayevele engaphilanga kahle njalo ethethe izidakamizwa ubona ngani kusebenzile yini indlela abazame ukuthi bavikele ngaye uChauvin abameli bakhe
indaba yokuthi umnumzana Floyd wayele izidakamizwa emzimbeni ikho mhlawumbe ongabe wathatha imphefumulo yakho lokho kangikubona ukuthi liqiniso njalo akusonitelela yokufa kwakhe singakhuluma iqiniso abantu sonke sinje siyaphila kikhona imikhuhlane esilayo zikhona izimo esilazo emzimbeni ezingathi ngesilungu ngathi phecelezi they threatened just our general health ngakho ngeke ngithi umuntu nxa esechayiwe imota wasuka wadlula emhlabeni bese ngithi hayi ubevele le cancer mhlawumbe uyila i-cancer ke ithelele ukuthi ahambe laphana hayi laphana ngibona ngathi behlulekile sibili.